Siyalamukela kuStudio 7 ngensonto ziku-26 kuMfumfu 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, owayeyisiphathamandla se-MDCT osekubandla le-Renewal Team, uMnumzana Albert Mhlanga uchasisa ngokuthi kungani waya kubandla le-Renewal Team.
Esiya ku-renewa yikuhlonipha uZulu, ukuhlonipha izinduna, ukuhlonipha amahoveterani abayilo abaletha leli lizwe esilibangayo thina labotswangiraye labomgaba. Sihloniphe njalo futhi abafundisi ngoba yibo abasondeza kuNkulunkulu.
Siza kuzwa ngesiko lesintu eliphathelane lokugela inwele.
Eqinisweni ayisikho konke okwakusenziwa ngobabamkhulu okhokho endulo okwakulo sathane. Okunye njengoba sisitsho kwakuyukhuluma ngoba umuntu wayasoze ahambe ethela abantu etimbona ngize mina ngifele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Obengumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT kobulawayo njalo ohlubuke waya ku-MDC Renewal Team kumaviki amathathu edluleyo uMnumzana Albert Mhlanga usesungule imihlangano yokuchasisela abasekeli bakhe ukuthi kungani esuke kubandla le-MDCT. Ephuma kuleli bandla uMhlanga yena omela isigaba sephumula edale lephalamende usole kakhulu ubukhokheli be-MDCT esithi abulandeli intando yabaningi. Ekhuluma loNtungameli Nkomo e-Studio 7, uMhlanga uchasisa ngokuthi kungani waya ku-Renewal Team.
Ku-Renewal kathesi kuyasebenzeka kakhulu ngoba okokuqala sifoma i-MDC asiyifomelanga ukuthi kumbe sathi lekhanda lomuntu ukuthi iyakhokhelwa nguSibanda kumbe nguGibson. Sasiyikhokhela esikukholwayo esikuthi ngama-principles, values and norms. Ku-Renewal ngiwatholile sibili bayawasekela i-value yokuqala ku-Renewal bahlonipha uNkulunkulu. Okokuqala bahlonipha uZulu wonke weZimbabwe. Njalo abe-Renewal sivumelene ukuthi sesizarunyiwa even ama-system. Okokuqala esiya ku-renewa yikuhlonipha uZulu, ukuhlonipha izinduna, ukuhlonipha amahoveterani abayilo abaletha leli lizwe esilibangayo thina labotswangiraye labomgaba. Sihloniphe njalo futhi abafundisi ngoba yibo abasondeza kuNkulunkulu onguye owadala leli lizwe esilibangayo namhlanje labomgaba labotswangiraye.
Ko-MDCT bekungekho konke lokho bekungenziwa.
Ngekho njengoba mina ade ngingekho ku-standing committee lapho abahlala be-standing bebevumelana khona ukuthi uficane eralini umuntu we-standing committee ephakamisa ilizwi ethi muphorisa kutenga tenga robela pasi uzwethi ami kutenga robela pasi. Manje thina njengabantu besindebeleni ungabuhlola lokhu sithi pasi pasi lomuntu kuyasikhumbuza okwenzakala ngamagugura hunde. Amagugura hunde i-ami kamgabe yayivele iyethelwe amandebele yayisithi pasi lo muntu ithi pasi lo nkomo. Limzwile ke oka Grace onguye uDr Grace esitsho ukuthi abantu besindebeleni abathi kulezaphu ethi pasi lawo. Naye ke uGrace Mgabe simesabile njengabantu bakobulawa eKhawu naye sengupasi futhi. Yikho ke ku-Renewal hayi kasilifuni lelo elithi pasi lo muntu ngoba umuntu wenziwa nguNkulunkulu and umuntu awungeke umbulale noma uDr Grace awungeke umenze lutho. Kodwa khona ukuhlala abakwenzayo ukuthi uNkulunkulu edala abantu ebathani and wathi uNkulunkulu esebadale lokhu kuhle bona namhlanje sebesithi pasi lo muntu ukuthi pasi lo muntu bathi kafa.
Usuqalisile yini okuchasisela abalandeli bakho abantu abakukhethayo ukuthi kungani uthile ku-MDCT njalo bayakuzwisisa yini bayakusekela na?
Ngikhuluma nje kathesi ngise-city council ngiyabhuka amaholu kusukisela kusasa langesunday silamaholu amaningi kobulawayo silokuthi i-Orange Day ephumula ngo-2 o'clock eholu nyabe bachasisela abadala ukuthi hayi sesihamba ngalolu nyawo uhambo lolu esiluhambileyo khanya ngani lokhu esiphinda ndawonye kasifiki lapho esiya khona. Ngiyabona lapha eMasvingo uthiwa ngirabe beselebrata i-15 years yethina-ke sile-20 years sihamba lolu hambo.
Umnumzana Albert Mhlanga wasuka kubandla le MDCT kumaviki amathathu edluleyo njalo selilunga le MDC Renewal Team obekhuluma icingweni lontungamili inkomo Studio 7 ekwabulawayo. Izolo amajaha abegela izicholo esenzela ukucica ngoba ifuna ukubukeka phambi kwamantombazana. Abanye babephuca amakhanda besenzela ukuzingela kahle kanye lokulwisana lezitha nxa bekubutho lomvikela wesizwe. Namhlanje kukhanya amanye amasiko la asechabalala. Asizweni ingxoxo uGibbs Dube weStudio 7 ayiqhubela unkosikazi Stars Mathethebe olwela ilungelo labesifazana lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezamasiko esintu.
Ukugela ikakhulu esifazaneni. Singasabali ukugela kokuceca esidlisene kade bethisa icholo phambili lapha ubaba gele akame kuhlathiya umqhekezo wakhe kube kuhle. Esifazaneni kulokunye ukugela obekulomutsho ikakhulu emntwini osethethwe izithithikazi elithethweyo selifuna ukuthi noma lihamba noma lingaphi kwazakale. Bekulokugela kokuthiya inwele icholo leliyana lokuphuma amalo isizotho.
Nanko ke baba Mkandla.
Ye, uqinisile kwa ulesicholo lecholo. Isicholo yilesi sabobaba nje besitsho umuntu athiye inwele zingathi ziyisihluthu ngapha ngaphambi kwekhanda kusiya phambili kwekhanda ngapha. Kube lecholo ke elalithiwa ngomama asebendile futhi abangathi bakhulileleli ke kwakusiba nje ilixha lezinwele ezazisalela ngapha ngokuya esiphundu. Thina ke sizelwe izolo hayi sike sabona sibili omama lezalukazi ezazilamacholo. Amadoda ke njobe echilo kwakusiya kwakusiba nendlela ezinenyi zokugela ezokucica emntwini wesilisa ngaphandle kokuba nxa mhlawumbe ethe watshiwa nkosikazi wayegelwa ke lapho njengoba labantwana babegelwa kodwa akungakho ukugela lokhuyana okucolisa inwele wayegelwa nje ukhona okusala amatheza usala inwele lapha lalaphana utshengisela ukuthi hhayi lo umuntu usebuhlungwini usesililweni usekukhaleni kokulahlekelwa ukuthisa.
Sokwaka ngaphi konke lokhu-ke nxa sikhangela mama Mathe?
Siye ngichasisa kakhulu khonapho okusanda kunyathela khona ubaba uMkandla ngithi ngiyathele ngichasisise ukuthi nxa ubaba ebesethiwe likhosikazi lakhe ubelithanda phela ubengageleli kubukwa njengobani uMkandla esitsho ukuthi abesephuca abe muhle a-a ubevele edliswa amatheza kugela khona kwakuthiwe uMkandla ukuthi besiwa ubegelwa nje kusale kunganakuqedakali bekuthibizwe lakho ikudliswa amatheza lapho phela Dube senzela ukuthi abatsha basizisise isintu sakwabo bazela amabala ukuthi amabala la noma behlangana lawo kumazama nethini athoni ubengaphongugelwa nje ukuthi uthiye engamuhle ubedliswa amatheza ukuze lanxa ehamba emphakathini akhanye ukuthi luyakhala lo kanti ke lakanye izolo ubevele ekhala qinisa ubekhala lokho ngeyombuzo wakho ukuthi sokwaqedwa kuyini sokwaqedwa ngabantu abazicilayo bona besithi bacila umphakathi ngoba uzeza umuntu esesithi ngokholo lwami angeli mina umkami nomesefile indoda layithi ngokholo lwami angeli uvazathi angizili noma sengizili kanti ukuzila lokugela bekungelani lo nkulunkulu owadala izili lomhlaba futhi onguye wathi angizange aceda ngizogcwalisa bekuyikugela kokutshengisa umhlaba ukuthi ngisosizini nxa ungangithola mhlawumbe ngikuphambanisile hhayi ngibonisa kuhle ngoba ingqondo yami vele injani iyakhala umama lona nxa egqoka izilo ubetshengisa ukuthi hhayi ngisesimeni sokuthi imicabango yamayenelanga ngikhumbulisa ithandwa sami abesegqoka ilembu elihlukana lelabanye amanina gaxe ahloniphe umhlaba bekungelani losathane bekuyindlela yokubonisa umhlaba ukuthi noma ningabe baba kumbukhangele mbadlanyana wami kumbe mzihlakhanyana zami zazihle bakithi ngiyakhala ungangikhumbuzi ilizwi lomuntu ongubaba phasi kwami uyabona indaba sekwaqedwa ngabantu abaziqhilayo bona ngoba bevala ukuganga sokugcwela emhlabeni besele sithi zinkolo bethi ngamabandla
ngena baba mkadli uyamuzi mama uyakhuluma la
eqinisweni ayisikho konke okwakusenziwa ngobaba mkhulu okhokho endulo okwakulo sathane okunye njengoba sisitsho kwakuyukhuluma ngoba umuntu wayasoze ahambe tshela abantu ethi imbonda nginje mina ngifelwe imbonda nginje mina ngifelwe babezathi uphambeni kwakuyikutshela lalabo abangamaziyo lokumazi bamzwisise bamzwele bamamukele bathi le kukhulumeni bakhulume babeyinganeno enkulumeni zabo ngobana bangazi bavuse amanxeba kwakuyindlela yokukhulumisana abantu bosiko olufanana bekhulumisana ngendlela yonaleyo bamzweleke umuntu wenkosi lanxa etshonelwe lilanga bamnika indawo yokulala lanxa yokutheni bamzwisise ukuthi ngakho esimeni sensuku zonke kube kathi nxa wawungathutshutsha umqhekezo kumbunjani njani ababe ngakufanela nje lolutshotsi
lapha sizwe ingxoxo phakathi kwankosikazi Stars Thebe Mathe olwela ilungelo labesifazana lomnanzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezamasiko esintu bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 sizaqhubeka ngodaba lolu ngolwesibili ngeviki ezayo thiyani indlebe lizizwele Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilichiya ezandleni zikantungameli inkomo weStudio 7 esethulela uhlelo lwabasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. Igama nguntungameli inkomo. Namhlanje ngixoxa lomnumzana Emmanuel Ndlovu. Lizakhumbula uNdlovu uke waba kuhlelo lweyali khona ngapha eMelika. Siyakwamukela kuhlelo mnumzana Ndlovu.
Ngiyabonga mfowethu Ntungamili, ngiyajabula ukuba lani balaleli ngalesi sikhathi.
Sibonile uqhuba izifundo phansi kohlelo lweyali ngapha Ndlovu wabuyela ekhaya. Lwazi bani ofike walusebenzisa khona ngapha?
Kuyeni back ekhaya kulabantu abathi abaningi kade befuna ukubakwazi ngeprogram lelo ukuthi bangasebenzisa njani amathuba njengana la labo ukuthi baphume bayezi advance so ngibuye ngaba lomlando omkhulu ukuthi ngikhanise ukuthi iprogram imayelana lani ngoba kulokuningi abantu abafuna ukubakwazi ngeprogram njalo ukuthi sihambe sasika ngathi abantu esahlangana labo lokuthi sizakusebenzisa njani ulwazi lololo esibuye nalo engathi kube kukhulu ishi advocacy ngoba mina umsebenzi engiwenzayo is around issues the advocacy the service delivery so ngathi kungisizile ngenza lamanye ama networks and contact ancedisile kumsebenzi nalowo engiwenzayo around issues the advocacy and the local governance
Kuyini osukwenza ngendlela ehlukile Ndlovu mhlawumbe obungakwenzi ngaphambilini ungakatholi izifundo phansi kwalolu hlelo?
Yokuqala ngathi ku-understand ama needs ama communities le ngathi ngisikhiwa evidence based intervention and programming. So kathi kule program enhle mbuya zabe zayiqala ezinhlanganiso ethiwa i-baseline start. Basically sikwenza ukuthi sibhoda kuma ward akobulawayo sizama ukuzwisisa ama attitudes ama residents towards the service delivery ukuthi how they feeling issue amanzi amanzi indlela asetshenzwa ngayo ukuchajwa kwakhona issues zegesi issues zezindlu which is very important in informing umsebenzi esiyabe siwenza nxa siya kucouncil kumbe kuma ministries kule evidence yokuthi hayi abantu siconsultile yikho lalokhu nalokhu abakuthola so mbone ngani lokho it is armed umsebenzi esiwenzayo ukuthi ube ngcono njalo uzwakale soon sizabe silontsha i-report yama findings ethu and sayisubmit to ama ministries atshiyeneyo kunye le-World Bank ngoba laye lohlelo olufanayo lwenzayo nama local authorities
Ungasichathekela kancane impumela yocwaningo lwenu lolu bathina abantu nxa likhulumisana labo nge-service delivery
okumgqoka futhi engathi yisho ephumayo ukuthi abantu kulokungaphatheki kahle ngoba ezikhathini eziningi uyathola ukuthi asithi for example kuma bills abantu sebeke bathathela impahla sathi sihamba xa sihamba ekhansilini ukuya verify uthola ukuthi ingxenye ama figures abe estimative ingxenye usethathela impahla into lesikweleti se-750 xa sokusiya verify sokuthola ukuthi isikweleti i-$300 likhonapho nezinye izinto engathi abantu azikaphathikayo nakhona ukuyana nje i-representation maybe yama-councillors ababe yakhethile uyathola ukuthi esikhathini esingama-councillor bathi abe sisayida kakhulu nabantu abasesithulu
abasakhulayo oke waxoxisana labo mnumzana Ndlovu obachathekela ngokuza kwakho ngapha eMelika baveza na ukuzimisela ukufunda ukuthi labo bafike ngapha kumbe baye kwamanye amazwe lapho abangathola khona imfundo ephezulu
yantsho ukuthi khona kakhulu mfowethu and ngathi le potential ikhona iningi konke le energy so engikwenza khathesi kunye lobuso esasihambe sonke ukuthi siyancedisa ama young leaders from here kumathebelele and region even labanye abasentsozibeni ukubancedisa kuma-applications abo maybe nxa sebewenzile siwa-reviewe and help them ukuthi bangasitrentena lapha nalapha nalapha ngikhuluma nje next week ngolwesihlanu siza kuyafika eplant siyehlangana nabantu abatsha khona ngalo ntanga sibancedisa futhi ku-application naleyo sengathi i-outreach process
hhayi bekukuhle ukuxoxa lawe kuhlelo mnumzana Ndlovu siyabonga njalo sikufisela inhlanhla uqhubeke uwenza umsebenzi wakho kuthuthukisa abasakhulayo
ngiyabonga mfowethu ngokungichuma ngalesi sikhathi lakini balaleli ngibonelethuba
veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo mnumzana Emmanuel Ndlovu yena oke waba ngapha eMelika phansi kohlelo lwe Young African Leaders Initiative tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo lilale
sibonge untungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labatsha lo wejahalecho locho uzinjazi yamluma ehlabela lobonakele owe South Africa besiqobela uhlelo lwethu lwamhlanje kodwa singahambi ke sikhangele ebesilakho sizwe ingxoxo lomnumzana Albert Mhlanga owasuka kweMDCT waya kuRenewal Team ngoba isithi yeMDCT ayilandeli izinqumo zebandla sizwe eziphathelane labatsha kanye lezamasiko hayi ke siluqeba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.